Kuliqiniso okutshoyo baba ukuthi thina esasihlangene sisithi thina sicela kube lokukhulumisana no-Welshman Ncube njengo-president we-NDC. Sesisole into ezithize esazifake ephepheni sobala ukuthi sicela-ke azikhangele sikhulumisane size ukuthi uthatha likunyathele ngakho. Isikhathi sonke lesi kade sakubeka sobala khona lokhu esathi thina-petition besiloku silindile sicabanga ukuthi mhlawumbe yinto ezalalelwa phezu kokuthi wathi ephendula wathi abantu ngabaphuthe ezikhundleni lokuba ngama-members enhlanganiso. Asibonanga kusiba lothando lokufuna ukuthi into nale ihlalelwe phansi ilungiswe ephathini. Yiko sasesihlangana futhi njalo sathatha inyathelo lokuthi hhayi sokha kwehlule ukuthi sisebenze laye uMnumzane Ncube kuhle nje sehlukane naye siphume sithile uZulu ukuthi hhayi thina kasisekho lobaba uNcube kathi sengamalunga enhlanganiso yakhe.
Bakhona bathi kungenzakala ukubana lina lingalicabanga ukuthi lisungule elinye ibandla. Liqiniso yini le?
Ngasifika-fiki khona lapho ukuthi sesiphumile sizakwenzani ngamandla ethu la eselokhu silawo okuthi umsebenzi omkhulu esiwukhangeleleyo ngaphambilini ukuthi uwasisusa phansi ukuthi singene kwezombangazwe. Yiko kasifika-fiki khona lapho abanye bangabe khuluma ye bayacabangela ukuthi njengobana singathiwa ukuthi sesisekela ezombangazwe kusho ukuthi mhlawumbe khona esikwelukayo. Kungaba khona i-direction le nyathelo esiyithathayo kalikabi sobala kakhulu, kodwa ngesikhathi nje sifitshane sizakwazisa uZulu ukuthi sesithatha le nyathelo bani njengoba sesihlukanela lobaba uNcube.